ngakhangela umumo womnotho welizwe ikakhulu khona imali nje kwande kuleze suku imali vele iyahlupha ngoku imali yethu nale imali yabantu yangaphandle le ekhulunywayo imali enkulu kakhulu inkomo ekhamayo abantu ayabantu yabakhama shule inkomo ukuthi angazi ukuthi kumbe kuyamela abantu bekuthengisa amadonga abo kumbe bathengisa inkomo ukuze benelise ukuthi bayayibhadala imali ze-nomination fee ngoba hayi somali encinyane inkomo ngakhangela khona ukuthi imali ezingangama $1,000 imali ezinkulu kakhulu inkomo zenezo ezimele ukuthi ngabe bakhangelile bakubona ukuthi kufanele ukuthi at least ngabe kulokuzwa imali ezenelisa abantu abanelisa ukuthi bazibhadale kuba sinanzelela ukuthi akumelanga kube yinto yabantu abanemali kumele kube yinto yabantu njalo ihlenelisa njalo kule isikhathi ihulumende yona iyenele ingenele i-subsidize ilokuze yezimali zenezo ihulumende iyemele incedise ukutheni iqhube wonke umsebenzi imali zibe ngaphansi kokuqakathekileyo khona imali lezi phezulu sibi kakhulu lezi
abamabandla aphikisayo sibona labo bayakhala bathi into le iyenziwe libandla lenu elezanu PF ngabomo ngoba galifuni bona be-opposition bancintise
lokho nkomo xa into izwe yiphalamende kambe shiwa njengoba sisikhula ama-3 council of state singathi sabe kuphenduka sithi thina kungabe kwenziwe izanu PF nxa kwenziwe idala lepharlamente angikuboni ukuthi xa singathi idala lepharlamente izanu PF nkomo sebezesiphambanisa khonapho abathi bona kwenziwe idala lepharlamente bakwenziwa idala lepharlamente kodwa bengathi bona kwenziwa izanu PF bona ngani lapho xa sokusithiwa izanu PF lapho sebelahlekile into eyenziwa yipharlamente ayisiyo into eyenziwa izanu PF
ukukhona yini elingakuxwayisa yena uhulumende ngitsho le Zimbabwe Electoral Commission kuyiwa phambili nxa sesikhangela indaba zemali le ebhadalwa ngabancintisayo lanxa nje kungenzeka ukuthi ngempela le kayisoze iguqulwe kuyiwa phambili kukhona elingakuxwayisa yini
ukuthi nje inkomo izinto ezinjengalezi xa kuyiwa phambili abantu bayabezikhethela abantu babo nxa abantu laba bengasancediswanga njalo kumbe ngamabandla abo kutho ukuthi kuzabakhama ukuthi bancintise ngoba imali abaningi bakhona bazakwehluleka ukuthola imali lezo ukuthi babhadale i-nomination fees lezi ngoba okukhona ukuthi njalo kutho ukuthi lezi yindlela abantu sebezancediswa yilabo ababayibobakhethayo bese kuyomele bebajwayele izimali njalo ukuze bayenelise ukuthi bancintise xa kungayisayenziwanga njalo hakuthi kuzabe kuphelela khonapho kuzaba izifiso kuphela zabantu kuphela kungasoze kwenzakala ukuthi abantu babhalise ukuthi bancintise ngoba iy'mali zakhona zizabehlula iningi lakhona iy'mali zizabehlula sokusiya ngabanye abalabantu njengoba abantu babevele umuntu nxa esima uyabela abantu abalanda abayibo bafuna ukuthi abe kulaya kuri khonapho lapha khona ngezinye indlela enina mhlawumbe yibo bazazama ukuthi bancedise laba abantu ngoba inswelo yizo ezikhona phakathi kwabantu bona babafuna ukuncedisa.